sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 1 kuNcwabakazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget etholwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ephalamende namuhla. Elamelika selethe seyizijeziso owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho. EleZimbabwe namhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare vesithi. IZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi selisole kakhulu uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget ethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ephalamende namuhla. Iningi lithi ibhajethi le kayisoze iphathise ekulungisiseni inkinga uZulu abhekane lazo. Kubika uBathabile Masuku.
Isikhwama selizwe esethulwe phambi kwamalunga edalele ephalamende awebandla lezano PF singamabhiliyoni phose angamachumi amabili i-$18.62 billion njalo lokhe singeneli inhlelo zonke eziqoqwe nguhulumende. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uzama ukuphathisa ikampani kagetsi eyezesa ukuthi yenelise ukuthenga ugetsi, ngakho ke intengo yawo isikhweziwe kusukela lamhla isuka ku-9 cents per kilowatt isiya ku-27 cents per kilowatt ngamadola eZimbabwe, njalo amakampani embayo ama-mine azabhadala ngedola lakwele Melika.
The electricity tariff for domestic consumers will be increased from an average of 9.86 cents per kilowatt hour, which is about 1 US cent, to an average of 27 Zimbabwe cents per kilowatt hour, which is 3 US cents per kilowatt hour, and that will be a subsidized rate.
Intengo yamandla kagetsi isiza kwezwa isuka $9.86 kilowatt elilodwa okulingana lesenti elilodwa lenelika isiya ku 27 cents per kilowatt okulingana lamasenti amathathu emelika.
Okunye njalo okwethulwe nguNcube yikuthi isilinganiso seholo lezisebenzi okumele siqale ukukhitshelwa umthelo owepay as we earn sesiguqulwe sisuka kumadola angamakhulu amathathu lengxenye i-$350 sisiya kumadola angamachumi ayisikhombisa lengxenye i-$750 ethi le yimizamo kahulumende yokwenza impilo yezisebenzi zakhe ibe ngconywana. Lokhu kudabule inhliziyo zabaningi abathi uhulumende bekumele akhweze iholo. Omunye wabo ngumnumzana Michael Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association.
Ukukhweza iholo labantu uqakatheke kakhulu, akulangqondo ukuthi umphathintambo wezemali athi yena kule mali eseleyo nxa sikhangela kodwa kubudget yakhe sibona ukuthi imali zabantu azikhushulwanga. Ngakunjalo ke akuzwakali kakuhle ukuthi iseplus leyo ingaphi isebenzayo.
Umnumzana Effort Ncube ongumcebisi we-National Consumer Rights Association uvumelana loNdiweni.
Into edingakalayo ukuba abantu bakhwezelwe amaholo, ukuba kulokhu kutshintshwa kuthiwe khona abantu abathelayo sisusiwe ku 350,000 yasiwa ku 750,000 kakuncedi ngokuba vele abantu kabafiki kuzona lezo zimali.
Amalunga edale lephalamende awebandla leMDC ale ukungena kulomhlangano etshengisela ukuthi awemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli weZimbabwe bethi watshontsha ukhetho. Umgcinisihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo uchasisa ngaleli nyathelo labo.
Ekhumbula abanye bentu ababulawa ngomhla ka 1 August bebulawa nguhulumende yezanu ngokubadubula. So besihlangene njengabantwana beMDC labantwana baseZimbabwe sikhumbula lelo langa ukuthi sibe sephalamende lapho sibone khona uEmmerson Mnangagwa esiza ephalamende. Sonke siyazi njengebandla leMDC uEmmerson Mnangagwa akazange awine kukhetho, wantshontsha ukhetho labantwana beseZimbabwe. So thina kasimkhangeli njalo asimthathi njengopresident welizwe.
Uluhlu lwendleko yesikhwama sikahulumende olwethulwe lamhlanje lusolwe ngabaningi bethi ibhajethi le ayivezi uzwelo lukahulumende kuzulu weZimbabwe ngoba intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla kodwa iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Elimelika seletese izijeziso oyengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho umnumzana Anselim Namosanyatwe phezu kwesehlakalo lesi kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Embikwena wethu lenamuhla uhulumende weMelika wazise njalo ukuthi wethese uMkasanyatwe utshilo machawona izijeziso ezifanayo. USanyatwe usanda khethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumeli weZimbabwe kwele Tanzania. IMelika ithi iphatheke kabi kakhulu ngokuthi kuze kube namuhla sokwanele umnyaka nje akula socha kumbe ipolisa elibotshwe phezu kokudutshulwa lokubulawa kwabayisithupha laba ngosuku lwanamhlanje nyakenye kanye lalabo ababulala abantu abalitshumi lantathu ngozibandlela lonyaka. Ngokunjalo elemelika likhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ajezise abantu laba njalo ahloniphe amalungelo oluntu. Umanyano weEuropean Union lawo wethule inkuthazo efanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Lokhu nje kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende wase-America uzimisele ukugcina olungelo owabantu bonke nje jikelele, okutshengisa ukuthi owethu owalapha aseZimbabwe vele kalani lokulondoloza amalungelo kaZulu. Ngoba lo umnumzana uSanyathe uselesikhathi kusukela lapho ayekhokhela khona amabutho lapho kwadutshulwa khona abantu, namhlanje sekuze kuqwalisa ukuba ngumnyaka i-one year since kwaba le ntakela le eyokudutshulwa kwabantu, kodwa akazange abotshwe njalo kazange kube lo muntu owajeziswayo. And okutshengisayo ukuthi uhulumende uzimisele ukuvikela abantu abayephula umthetho njalo nokuvikela abantu abasebenza umsebenzi wokunikezela uZulu.
Kodwa singathi izijeziso ziyasebenza yini Nyoni nxa sikhangela ukuthi sesiside isikhathi uhulumende weMelika ethese amalunga eZANU-PF izijeziso kodwa akulabuvelo obuba khona kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu?
Masingakhohlwa nje lapha mnumzana ukuthi izijeziso lezi nje yimhlobo lo abawuthi ngesilungu ama-targeted sanctions, okutsho ukuthi ziqondane ngamuntu ngamuntu lo oyabe efakwe kuwo lawa ama-sanctions. So ziyasebenza ngoba singakhangela uhulumende walapha ubhizi uyadidizela nje ngokuhlabela nje emini lobusuku ukuthi ngakukhitshwa ama-sanctions, ngakukhitshwa ama-sanctions, kuze kube labantu abasehlezi okwamaviki ambalwa ngase-embassy yase-America lapha bezama ukuthi kukhitshelwa ama-sanctions, okutshengisayo okusegcekeni ukuthi ayasebenza ngoba abuhlungu kibo labo abaphiweyo lawo izitezini.
Uhulumende weZimbabwe yena uyazihlupha yini, uyazama na ukulungisisa udaba lwamalungelo oluntu?
Hayi, iqiniso lihle nje mnumzane, uhulumende walapha eZimbabwe lo okhokhelwa nguMnangagwa kalani nje ngamalungelo abantu.
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo oluntu, sixoxela eseHarare. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi bayazisola kakhulu izijeziso zeMelika lezi esithi kazikho emthethweni. Wengeze wathi uhulumende weZANU-PF uphakathi kokulandela izixwayiso ezethulwa yikomishini eyaphenya udaba lokubulawa kwabantu laba eyayikhokhelwa ngowake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Kgalema Motlanthe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Abalwa impi yenkululeko abasemhlubulweni wangezansi yamandebeleni sebexwayise uhulumende ukuthi anakekele inhlalakahle yabo, njalo bathi bafuna ukuphiwa izindlu lezimota bebongwa ngomsebenzi wokukhulula ilizwe. Phezu kwalokho bafuna njalo ukuthi imali abayithola ngenyanga yengezwe ngoba intengo yempahla lokudla iqonga mihla ngemihla. Kubika u-Albert Ncube.
Emhlanganweni wabalwa impi yenkululeko labo komiti yedalele ephalamende ebona ngezomvikela okhutshelwe Jawanda Hall ekwana ngomvulo, amahhovensi wewesidla amalahle besekheza uhulumende umlando ungabananzi, bathi bafuna isiphatho silabanye babo abasemazweni angomakhelwane anjengeSouth Africa leNamibia. Kungakho umnumzana Witness Sebata uthi uhulumende kumele baphe izindlu ngamunye.
Besicela wonke ama-veterans babonge ngokulandelayo, omunye lomunye wakhe lapha ahlala khona ngakhelwe indlu.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Thuso Maphala uthi imali abayiphiwa ngohulumende ayiseneli, kungakho kuyadinga ukuthi yengezwe.
Thina sithola 240 belingana idola lamelika nje itshintsha wasesokubuya Intermarket Bank etshintsha imali zinyekizwa imali yemarket kateni idola lamelika li-8 RTGS to $1. Thina sihoko siku-$240 kathi kungani kwatshintsha ngakwamandiflayo u-240 ngo-9 futhi sithola imali ebonakalayo ekuhambelana nolunye umbusukulu.
Umnumzana Rido Mpofu, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi bafuna uhulumende afake imali eceleni ezabancedisa lapho bephathekile.
I'm proposing that there be a special fund ku-Ministry of Health ezakhetha for ama-special illnesses treatments, lokuthi nxa sifuna ukuthi siyetreatwa outside the country lathi sibe ne-opportunity ngoba we fought for this country.
Umnumzana Quality Moyo ongasabona emehlweni uthi kuyadingeka ukuthi amahhovisi anobugoga obadalwa yimpi baphiwe imali ethe xaxa.
ngemva kwehlupho oluvele lukhona phezu kwama-veterans bona sebebuya babe lohlupho solungezelelwe olokuba nobulima obokuthi kathesi nginje kangiboni kodwa ngikhona enali imali eholwa ngama-veterans kufanele ngiphile layo ngayo le muli yami kungelayinye into engayenza kudalwe yikuvela kwabo empini.
Inkosikazi Luckstar Gumbi uthi njengabesifazane abalwa empi enkululeko bayancindezela emapulazini ngoba behlezi bekhithwa.
Nakhila ama-A1 ukuthi nxa ukuthi yilithi esasisemasimini angikhona but namhlanje ama-A1 akhona asiselawo. Mina ngibe le-5 ama-offer letters as it is now, I don't have even plans. Thina yithi abanikazi bangikhona esasipheka kakhulu sigeze egangeni abantu bathi swathile behlupheka ukuthi sithole lawo maplazi.
Umnumzana Gilbert Dube uthi yena ufuna impahla yezaphu ibisele kubanikazi.
Ama-ovesi ayevele ehlakaniphile kwazi ukuthi iland vele yiwadilwelwa njalo yiwade siyifuna. Sicela ukuthi ngayibuyisele abantu labo baphila ngcono abanikazi.
Ngaphandle kwalokhu, ama-ovesi bathi bafuna ukuthi imali ubhadalela abantu ababo esikolo iphume ngokuphangisa. Bathi bafuna njalo izimota ezisuka kuhulumende baphinde bavunyelwe ukungenisa impahla evela kwamanye amazwe bengabhadalanga imithelo yeduty. Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalela ephalamende ebona ngezomvikela uthi bazahambisa izikhalazo lezi kudalela ephalamende.
Liqinise lelo awusulo kathisingazikhangela ungani sishiyeni ibijana but ungakhangela ukuthi sesingamakhomrisi emaqambeni sonke sesifanane khathesi kungane siyachiyana sifuna ukuthi sibuyele emuva sizingabantu zazanibani singela bandlulo singela ukuthi lo uyaswela lo uyathola.
Abalwa empi yenkululeko laba bathi bafuna njalo ukuvunyelwa ukuhlangana lomongameli welizwe kanye ngomnyaka ukuze bethule izikhalazo zabo kuye mathupha. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Livestock lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela utaba lokuthi sokwedlule umnyaka kudutshulwe kwabulawa abantu abayisithupha libutho ngosuku lwalamhlanje olukamhlaka 1 Ncwabakazi ngemva kokhetho olwedluleyo. Thumelani i-text message ngonombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. EliZimbabwe namuhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa labanye bathi okudanisayo yikuthi ababulala abantu laba kanye lababulala abantu abaphoze bafika amashumi amabili ngozibandlela kabakajeziswa lanxa ikhomishini eyayikhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante yathi kumele uhulumende athathe amanyathelo ajezise laba bantu. Iningi likhala njalo ngokuthi lanxa sokwedlule umnyaka ukhetho lwenziwe akulalutho uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa aselwenzile ukuthuthukisa impilo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mologela lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ngiyananzelela ukuthi umbuso kaMgabe usungenise phakathi kobunzima obuningi kakhulu. Abantu sebengani sebebalahlekelwa lithemba lokuthi into zizalunga. Ngokunjalo abantu bajahile kakhulu ukuthi alube into zingalunga ngoba sokuyisikhathi esikhulu kakhulu abantu belokube phakathi kobunzima. Yikho kwenza abantu bengani abalakho ukubekezela. Kodwa mina mbengisithi mina akulakwehluleka lapha ngoba uhulumende lo khona nguhulumende omutsha. I-economy ifile, ilizwe bese lifile. ngiyananzelela ukuthi isikhathi amabheri achip abuya ngesikhathi kamgabe, amabhondi abuya ngesikhathi kamgabe, yonke into embi abuya ngesikhathi kamgabe ekuthuleni kombuso kamgabe.
Babamologela nango uGawula uyamuzwa uthi inkinga elilayo njenge-MDC ila bantu beZimbabwe ukuthi kalilakho ukubekezela.
Yamangalisa mangisizwa ibandla lezanu-PF namhla selimphika omgabe, ngoba omgabe uhlele isikhathi eside lapha eZimbabwe engumongameli ngenxa yezanu-PF yona leyo. Iminyaka yonke leyi abantu beZimbabwe bekhana ngombuso kamgabe besithi kumele asuke esihlalweni, yiyo yona le izanu-PF ekade imdikela. Khathesi sebesenza ngathi abasamanzi umuntu wakhe. Ma sikhuluma khathesi thina njenge-MDC sithi thina vele siqalisa ukufonywa 1999 kwaso kuvele obala ukuthi izanu-PF lomgabe sebehlulekile. Bona balwisa sawina ama-election basiqila kaningi silokhu esina ama-election, ikakhulu ngo-2008 upresident Tsvangirai wawina ama-election wathatha inyanga ukuthi bakhuluma ama-results bayatshintshe. So imbali yeZimbabwe ayimelanga ibalise kubalisa umnyaka omunye kuphela, kumele balwe kusukela 1980. Inyakanyaka eyenzakele eZimbabwe since 1980 yenziwe izanu-PF ikhokhelwa ngomgabe do idu bekhona isikhathi sonke lesi. So i-MDC ithi yona ED and ZANU-PF must go. Sebehlulekile, akulasikhathi sokubekezela. They must go now.
Akusiphe okubili kumbe okuthathu babagawule eselikufezile ongathi sokuthuthukise impilo zikaZulu phakathi komnyaka owodwa lo lisembusweni ngemva kokhetho.
Okumnandaba into esezenzile ziyakhanya. One, kuse okokuqala ikulungisa indaba ye-transport esibishupha kakhulu kubothi ku-urban naku-rural, yiko sokukhona osokuphiwe khona abantu sebekwanisa ukuthi bahambe, kodwa nanxa imota zingakabi zingakayeneli iza kwenyela i-transport engcono. Yikho-ke kusiya phambili uhlelo lwe-transport luyalungiswa kuyo bonke abahlali emadolobheni lebakhaya. Okwesibili, sizalisa i-corruption. I-corruption yiyo esilimazayo, ama-sanctions alalutho, but i-corruption yena i-corruption futhi leyi ayikho kuZANU-PF kuphela. Ungakhangela lamakhansila, ama-councils akhokhelwa yi-MDC abonile nge-corruption. Amasela akhona kuZANU-PF akhona naku-MDC maningi kulapha emaphathini yena la amabili nala ngikhuluma ngawo. Asilindeni sibone kuhamba kusiya phambili, and ngokunjalo i-corruption besiyilwisa kathesi. Abantu abanika isikhathi uhulumende lokho, uhulumende kaMnangagwa, uhulumende omutsha engabalelwa kuhulumende kaMgabe. Ngokunjalo ngithi mina asibekezeleni izinto ziyalunga.
Kumele azi uba uGabe ukuthi i-election e-disputwa yi-MDC aso ye-council kumbe ka-MP, yi-election kabani ka-president, yiyo sagqibelezelwa khona. So thina njenge-MDC siyakwazi ukuthi uChamisa wazuza 2.6 million votes, u-ED wazuza 2.2 million votes. So uChamisa wawina nge-400,000 votes. Yinto esiyaziyo njenge-MDC. So ama-results ayenziwa izekulana ngamanga. So yinto thina esitsho ukuthi u-ED waliwa ngabantu beZimbabwe, yikho thina sikwali ukuthi ngumongameli weZimbabwe. Siyakwazi ukuthi njengabantu beZimbabwe ukuthini naka-1 August abantu abafayo eHarare ababulawanga ngomunye umuntu ngaphandle kwamabutho eZimbabwe. I-Commission of Inquiry kamuhlante nayo yakufakaza khonokho. Up to namhla ama-recommendation aphume ngo-December, uhulumende kaMnangagwa akakwanisi ukuthi alandelele izibopho ezaphiwa yi-commission kamuhlante. Ngo-January siyakwazi ukuthi babulala abantu abadlula laba abafa ngo-August baze bavala le-internet. So abakafundi lokufunda ukuthini okwenzakala ngo-August kumbe ngo-January, balokhu benjalo belokhu behlukumeza abantu. Uhulumende weZimbabwe ulokhe lodlame, ulokhe lodlakela. Iqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi iZANU-PF siyehluleka kudala. Okwenza ibe ilokhu ibamba umbuso ngamabutho ngamasotsha, ise cool government leyo. Kungela masotsha aba kudala yaxotsha abantu beZimbabwe.
Baba Gawule,
lindela ubone uNkulunkulu kasigcine siphila, ukubona ukuthi amasela akhona ku-MDC kulezi dangi ku-MDC kulezi dangi kuZANU-PF akulanihlanganiswe nalezi dangi. Abantu bonke abangcolileyo laba kumele bejeziswe ngendlela enjalo. Kungathiwa nxa sokujeziswa abantu lakuthiwa yimpizo ezanu-PF, impizo ezanu-PF ezivela ngapo.
Akuyigqibe Molokela,
mina ngithi bantu beZimbabwe isikhathi sokubekezela sesaphela kudala, sokwehlule ZANU-PF sokuyisikhathi sokuthi kungena abanye kuthina kudedelana, sokuyisikhathi sokuthi i-MDC ibe nguye uhulumende omutsha, uPresident Jamisa ancedise iZimbabwe siye phambili. So hayi, njengoba sekuyi-1 year ama-elections atshontshwa, kule ndlela esizazama ukuthi sincedise iZimbabwe ukuthi siye phambili ngayo, ngoba siyakwazi ukuthi nima singasebenza lamaZimbabwe sizawutshintsha umbuso lo wamasela. Siyabonga.
Loge ngumnumzana Daniel Mologela isikhulumeli sebandla leMDC ubekhuluma icingweni endawonye lelunga lezano PF umnumzana Belief Kaule. Abasakhulayo abasuke eZimbabwe lakwamanye amazwe belanda uhlelo lokuzithuthukisa olweMandela Washington Fellowship bagqibe uhlelo lolu lamhlanje ngemva kokuqhuba izifundo zabo khonapha eMelika okwenyanga eyodwa lamaviki amabili. Baphindela ekhaya kusasa. Si lo munye wabo unkosazana Samantha Espanda. Ngiyakwamukela uhlelo Masipanda.
Eh ngiyabonga.
Ye be lunjani lolu hlelo kuyini okumqoka okufundile?
Uhlelo lolu beluluhle kakhulu. Kulezinto eziningi ngizibonile ezingekho ekhaya. Ebe ngifisa kakhulu ukuthi ngabe lami ngiyakwanisa ukuthi ngikwenze sembuyelile. Kade kukuhle njalo sibe le new strength finder test esiyenzileyo okuthi uyakwanisa ukuba ukubona izinto ozenelisayo kakhulu lezinye izinto ongazenelisiyo. So njengabathungameli sidala ukubamba bamba yonke into, but mbona ukuthi bathi kumele ukhangele khona oko kukwanisayo, and then abanye yibo abasebenza kusekela emsebenzini wakho. So basifundise kakhulu nge-collaboration, lokuthi nxa umthungameli yikuyini okukwanisa kakhulu, and then ku-team yakho ufaka abantu abanjani. Sihlangane futhi labantu abaningi abaqakathekileyo. O-Ben Carson, siyamazi oyi-surgeon, sahlangana laye. Sahlangana lo-William Kwamkwamba, owayenzelwa imovie yakhe u-The Boy Who Harnessed the Wind. Yeyi bekukuhle ukuphomba kuba ku-presence yonaleyo bekhuluma. Kuthi kusitshintshile kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi there is a lot of potential ebantwini wonke.
Ekhaya kahle kahle wenzani?
Ekhaya ngingumthungameli we Signs of Hope Trust. Ngayiqalisa kumbe ukusungula ngo-2014. Inhlanganiso leyi incedisana labakhubazekileyo, sinika i-information, sinika lama-scholarships abantwana abadef, njalo sivula ama-library ezikolo ezilabantwana abakhubazekileyo.
Mhm, kukhona okufundileyo mpela okuhambelana lokugcinwa kumbe lokuphathisa abakhubazekileyo kumbe ufunde ngobukhokheli nje in general.
Okay, so ku university esiyabe sikiyo bayasilungisela ama trips esihamba kiyo. So mina ba ngahamba ezikolo ezinjenge Delaware School of the Deaf. So lapho ba abafundisa khona abantwana abangezwayo endlebeni. So ngibonile kakhulu ukuchiyana kwezinto esizenzayo kubantwana abangezwa endlebeni lapha eAmerica izinto abazenzayo. So ngaqalisa i-documentary, ukurecord i-documentary ngenxa yakhona lokho. So lama footage e-videos amaningi kakhulu emfuna ukuthi ngize ngwa tshengise abantu ekhaya ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthi sithuthukise imfundo yabakhubazekileyo.
Oh ngathi wenelisile yini ukuxhumana labanye la share ama notes la nikana ama phone number okokuthi baza kunceda in future lawe wenelise ukubanceda njengoba selibuyele emakhaya nje.
Ye kakhulu. Umuntu enisebenza la ku-documentary ngu-Debra ngwe-Nigeria. So sifuna ukuthi siyenze i-exchange summit on education. Sikhangelele abantwana abakhubazekileyo kakhulu ngoba laye uphathana labantwana abakhubazekileyo e-Nigeria. So sifuna ukuyenza konke lokhu sisonke. And then saba lelanga elalifakwe eceleni ele networking. Njalo lasezikolo lapho sasikhona saphiwa ama mentors ethu thina eDelaware sasile 2 ukuthi uyabe khona oyenza umsebenzi wakho njalo lomunye ofundayo oyabe senza ama subjects ahambelana la wakho. So kungcedile kakhulu, siya exchange ama notes ngaba interviewer, kwakukuhle kakhulu.
Mhm, hayi siyabonga Masipanda, sikufisela inhlanhla njengoba usubuyela nje ekhaya.
Hayi lami ngibongile.
Aha, uSamantha Spanda ngomunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lizwile njalo esithi ungumkhokheli wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Ube khona pa emsakazweni we-Studio 7 na. Ukuziphetha ke ebezihamba phambili ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inengi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ePhalamende namuhla. Kwanele emthwakazi kayehlukane olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.